Lokho kuvezwe ngumphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo emhlanganweni lentatha lezindaba owenzelwe emahofisini ogatsha lwakhe ngemva kokubunjwa kwekomidi yengatsha ezosebenzisana ukulwisana lodubo lwekholera eye Interministerial Committee.
We will not declare a national disaster at this stage, you know, since we are certain that it's still localized from Harare.
Singake sathi thina lolu sekuludubo lelizwe lonke njengoba sineqiniso lokubana kulokho ukundawo zinye lapho waqhamukela khona emizini yeHarare. Kungakho kumele silukhangele loludubo njengoluseHarare okwakhathesi. Yikho ebekucetshiswana ngakho njalo sizolandela okuthiwa ngumthetho ukwenza lo.
Abezempilakahle bathi lanxa udubo lwekholera selusabalale lwaya kwezinye indawo zelizwe, benza yonke imizamo ukulwisana nalo lungaze lwafika kusibanga ilizwe langena kilo ngomnyaka ka-2008. Seluchaphele lasetshithungwiza lapho kutholakale abalitshumi lambili abacatshangelwa ukuba balekholera. Umqondisi wohlangothi lwezempilakahle lokulondolozwa kwemvelo ngaphansi kukamasipala wetshithungwiza uDr. Tonderai Kasu uthi baqale ukunanzelela ukuba selukhona lolu dubo kusukela ngolwesihlanu olwedlule.
Because today we are on 14, yesterday we were on 10, on Friday last week we were on 5. So
namuhla inani selifike kuthi
but our numbers are still
sihlanu iviki
compared to where abantu started, which is
kusitsho ukuba leqansa inani lakhona kodwa amanani ethu lokho ephansi nxa sesiqathaniswa lokwenzakala eHarare lapho oqale khona ukuqhamuka lomkhuhlane.
UDr. Kasu uthi kungalesi sizathu-ke sebesungule indawo lapho abahlaselwe yilo mkhuhlane okumele bayekwelatshwa khona ethiwa yi-Cholera Treatment Center eklinika ye-St. Mary's kusukela besizwa ukuba seluchaphele emangweni wabo. Kodwa umqondisi enhlanganisweni yezakhamizi yeshithungwiza eManyame Residents Association uMnumzana Mavela Sikhumalo uthi inkinga yiziphathamandla ezingafundiyo ukulungisisa lolu dubo oselule minyaka luvuka ngokuphela.
Kodwa thina siyakwazi ukuthi ama-problems alapha yikuthi kakulamanzi kumathep ethu, njalo amasuwa ayadesta lapha eshithungwiza, ingcekeza njalo kayithwalwa esikhathini. Konke lokhu yikho kusuke kwase kuyenza ukuthi kube lo dubo lolo.
UKhumalo usola njalo inkulumo yeziphathamandla kumasipala wetshithungwiza eziqhubeka zigezela oweHarare umlando wokubangela lolu dubo endaweni yokulungisisa inkinga uZulu abhekane lazo.
Bona bengakezeli isitho Harare, kabaqale labo babone ukuthi ama-conditions lawo ayenza ukuthi ikholela iqalise ngakho yini na emzini wabo lapho kundaba ingekho kwezinye izindlu eruwa kakula enothoni kakula, kodwa bonke lawa ngama-towns ayi-interactor yevili lesitho Harare. So bona kabayekela ukujikela amathe kusitho Harare abalungise umuzi wabo.
Abaphila ngokuthengisa endaweni yamavinkili akotshigovanyika shopping center e-St. Mary's bathi lanxa beyizwisisa ingozi ekhona akukho abangakwenza ngoba bephila ngokuthengisa ukudla kule ndawo. Omunye walaba bantu kungunkosazana Letty Gumbo oveze ukukhathazeka kakhulu ngodubo lwesihudo sekholera.
Khathesi vele siyazidubela vele ukuthi yini, sisesaba ukuthi ngasibamba vele yaziproblem yazinkulu. Siyayisabela amakhastoma ethu futhi lapho ukuthi ngayodla awukwazi vele ukuthi uzaba njani, uzavula, uzenza njani. Kuyasabisa kuhlungu ngokunkundla lakhona vele kawuthiwe umuntu ngawusuqabisile hahayi ulodu. Siyawesaba vele kufeka ukuthi vele singenzani kodwa akwenzi siyazinga impilo kodwa
ukhala ngokuswelakala kwamanzi emzini wetshithungwiza kakhulu lapho asebenzela khona.
Ngathi ngapha siyasebenzisa amanzi evela emgodini kodwa amanzi angikhona siyayifuna i-treatment vele ukuthi abe ngcono ekunatheni kwabantu. Hayi isithwala sethu ufuna ungathi si-right angazi kukhona okungenzeka uyabungakazi ukuthi vele ungahamba njani. Ubuya ngempukane, impukane zakhona ziningi, so siyazifuna umuthi othi sitheli sincedeke ekamakhasometi nayisetshiswa.
Umkamongameli unkosikazi Auxilium Mnangagwa wethekelele lezo ndawo lapho okulabagulayo abahlaselwe yisihudo sekholera emzini yeGlenview leBuliriro. Ngaphambilini umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa laye wethekelele endaweni eqalele khona lolu dubo lwesihudo sekholera. Isakhamuzi seGlenview unkosikazi Kaneliso Dube uveze ukukhathazeka okukhulu ngesimo abakiso.
Sikhuluma ngendawo yekholera ukuthi abalungisise amasuweji, balungisi besinike amanzi, amanzi aklini lezikole zikufuze zivalwe, abantwana ikholera iqaliphele ukuze abantwana bengabi nabantwana abazaba benikana ikholera esikolo. Ukudla babe kudla beswele amanzi. Konke lokhu siyakucela ukuthi abantu bekhanzulu labantu begovernment besincedise khona labo.
Amapholisa azise uZulu weHarare ukuba bakubone kufanele ukuke bamise ukuqhutshwa kwemihlangano yonke uZulu afisa kuyenza ngalesi sikhathi sekuqhamuke udubo lwesihudo sekholera edolobheni leli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumenzi isigama.